Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Elinga elitshona njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngesonto mhlaka 15 Mpandula 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Ibodi zabuya sas. Ngathi mathele. And kuzalala lapho kozwima. Sokuyela eHarare.
Isidumbu soye ngumongameli welizwe umnumzana Robert Mugabe ebesimele sisiwe kozwimba lapho adabuka khona lamhlanje kasi sahanjiswanga.
Kungabe lo anyone ongani ufuna ukuphikisana kumbe ukuthi not even ukuphikisa ukumelana nje lezinto ezilokhulumende phakathi isikhathi esiningi umenge iqiniso. Siyezwa kuthiwa sudisaphile kawusabonakali kumbe subotshiwe o.
Osaphethe isikhundla somkhokheli wenhlanganiso yabodokotela udokotela Peter Magombeyi lokhu engaziwa ukuthi ungaphi ngemva kokuthunjwa ngabantu abakade behlome ngemibhobho izolo emzini wakhe eHarare. Kuhlelo lwezamasiko silodaba lomkhosi wokuvezwa kwenkosi yabelozwi uMambo Mike Moyo emawabeni ezansi yemandebeleni. Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Umkhosi wokuvalelisa umuyi owayengumongameli welizwe umnumzana Robert Mugabe obekumele ube khona ekhaya lapho adabuka khona kozwimba emzini wakhe wekutama lasendaweni yamavinkili akomrombezi Growth Point udluliselwe phambili ngoba isidumbu kasisayanga njengokutsho kwemuli sesizabuya ngomvulo. Lokhu kubikwa kwenzakale ngoba unkosikazi wakhe uGrace Mugabe kubikwa engezwa kuhle emzimbeni. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo esakhonale kozwimba.
Abekade bebuthene namhlanje abagoqela izihlobo labangane bezivalekisana lowaye ngumongameli weZimbabwe bebejabuliswa ngengoma ezehlukeneyo ebezihaya imisebenzi yomufi ayenza esaphila. Ukudluliselwa phambili kwalo mkhosi kuvezwe isikhulumeli semuli umnumzana Leo Mugabe emhlanganweni lentatheli zindaba. Lokhu ukutsho ngemva kokuhlangana lenkokheli yomdabu eyakozwimba egoqela unduna Zwimba obikwa enguye omazise ngale nguquko.
Ibodi zabuya sas. Ngathi mathele. And kuzalala lapho kozwimba. Sokuyela eHarare.
Emazwini akhe ngale nguquko unduna Khatiza Gomo utshele iStudio 7 ukuthi isidumbu kasisabuyanga kozwimba namhlanje ngenxa yokuba umkakhe womufi unkosikazi Grace Mugabe ubengezwa kuhle. Abaphilisana loMugabe bamchaze njengomuntu owayelomusa njalo owayezinikele ukusiza abaswelayo intandane kanye labafelokazi kungakhathalekile ukuthi ngubani. Omunye wabathola usizo oveze ukudana okukhulu ngokubhubha kukaMugabe nguBrightwell Phiri osakhulayo othi yena wamnceda ngemva kokubhutshelwa nguyise esesemncane.
Ukubhubha kukamdala akusizwisa ubuhlungu kakhulu ngokuthi njengoba ngumuntu okade esiphatha kuhle lakathi sesibabonayo abakhulumayo kuma-TV bephatha abantu abaningi kuhle ile zinto eziningi azenzileyo kathesi begcina abantu abagulayo abagugileyo abangasakwanisi ukuzisebenzela lakathesi labanye abangela abazali lakathesi abafelwayo bebegcinwa bebekandiswe izikolo bebhatalelwa izikolo akunye kuningi azisawuketi kuningi kakhulu.
Uthi akalala buhlobo lomufi uPhiri kodwa wathola usizo kunjalo waze wanelisa ukuphutsha izifundo zakhe ze-secondary.
Mina mbathiseke kakhulu ngokuthi hey umuntu kade esigcina esibamba kuhle njengokuthi isikafu vele besiphiwa sagcinwa nguye nje sikhula kangaka so isikafu sayisiphiwa nguye umdala umumbu impuphu amabhuku esikolo sayisiphiwa le mali zokubhadalelwa esikolo njengami ubaba wami mina wabhubha so imali yesikolo ngayimbhadalelwa nguye akakhethi ukuthi ungubani uwangaphi or ukuthi ungowuphi umhlaba uyancedisa kuphela
lanxa besebesazisiwe ngale nguquko abekade bebuthane emzini kamgabe ekutama kozimba kakuzange kubakhube besithi bazimisele ukumelela loba nini loo mkhosi wokuvalelisana laye owayengumongameli wezimbabwe obhubheleko lesingapore mhlaka 6 Mpandula ubikwa esezangcwatshwa ngemva kokwakhelwa indlu yakhe yokuphumulela eyaziwa ngokuthi yi-mausoleum endaweni lapho okungcwatshwa khona amaqhawe lamaqhawekazi esizwe eye-National Heroes Acre eHarare. Abantu babika bezaqhubeka bebuthene emzini wakhe owe-Blue Roof eHarare aze abewe. Umsebenzi wokubekwa kowayengumongameli weZimbabwe lokhu ungaziwa ukuthi uzokwenziwa nini ngoba indengi labantu lisithi wayephica ingqondo esaphila lokhe ekwenza lalapho esetshonile. Bekuthunyayelwa kuhlatshelwa ingoma zokholo emzini kamuyi uMgabe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Siyabonga Mavis. Lokhu sikudaba lunye. Ibandla leZANU-PF lithi indlu kamuyi umnumzana Robert Mugabe ethiwa Blue Roof yakhiwa libandla leli kodwa lithi lisemzameni yokulobisa igama lakhe ukuthi kube indlu yakhe. Sixoxe lo nobhala oqoqa inhlelo zebandla umnumzana Obert Mpofu ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Yebo, indlu yebandla siyo yodwa iBlue Roof ezazisetshenziswa ngubaba u-former president kule ndawo ade zisebenzisa ezebandla, kodwa imizamo izaba khona ukuthona sikulungisise konke lokhu ukuze kube ngokwakhe lakhona setshonile.
Oh, ngezinye indlela akusoze kube le mizamo yokususa abahlala khona?
Ah, no 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 no, ibandla lakwenza ngobungcithi bayo ukuthi khona ihlalise umongameli wayo endaweni ehloniphekayo enjalo eyindawo enkulu njenge-Blue Roof enjani ukuze abe nendawo ozamukela izetekete ezijeneyo endaweni lohlomi.
Njengebandla lina lithini ngokungcwatshwa kwakhe? Sizwa kuthiwa usezangcwatshwa ngemva kwamalanga angamashumi amathathu.
Alo kana sokungokwemuli thina okwethu sesikwenzile uhulumende libandla labantu bonke jikelele bezimbabwe sebemphelekezela umdala izolo kade kule nkalakatha embuthano obone abakhokheli bamazwe atshiyeneyo besiba khona labakhokheli bonke labakhonapho labonke nje abantu abasebenza labo abamaziyo nje ade befuna ukumphekezela kwenzakele lokho sekusele sekusele emulini yakhe ukuthi baza kwenza ngomkhubo wabo abafisa abekwe ngayo.
Kodwa besizwe besithi bona bafuna ukuthi kwakhiwe isakhiwo esizaba khona e-Heroes Acre. Ibandla lona alisoze libe lesandla yini ekwakheni njalo lalapho eselaliswa?
Lokhu sokungwemuli yakhe. Ibandla labe lizalandela khonokho okuthiwa imuli yakhe. Njengoba ethile upresident wethu ubaba Mnangagwa ukhona sizahlonipha konke imuli efuna kwenziwe kumbe kwenzakale nokubanjwa komufi lalapho zabekwa khona.
Alo-ke ngumnumzana Obert Mpofu unobhala oqoqa inhlelo zebandla leZANU-PF bekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare. Osaphethe isikhundla somkhokheli wenhlanganiso yabodokotela eyeZimbabwe Hospital Doctors Association uDokotela Peter Magombey elokhu engazakali ukuthi ungaphi kulandela ukuthunjwa akwenziwe ngabantu kade behlome ngemibhobho izolo endlini yakhe eHarare. Lokhu kwenzakala odokotela bephakathi kokukhalala umsebenzi besithi abasenelisi ukuya emsebenzini ngenxa yeholo elincane. UMagombeyi uqale wathola umlayezelo ecingweni lakhe umtshela ukuthi achiyane lokukhuthaza odokotela ukuthi bangayi emsebenzini. Kunyanga ezimbalwa ezisanda kwedlula kuthunjwe abantu abambalwa abanye batholakala ngemva kokutshaywa lokuhlukuluzwa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele olwela ilungelo likaZulu umnumzana Bekezela Madumafuzwayo.
Uyazi ukuthi into zeZimbabwe futhi ziyethusa kakhulu and akulalo uthola utshintshayo. Into yangkhona iyaphambili kokuphela ukuthi kungandle kungabe lo anyone ongani ufuna ukuphikisana kumbe ukuthi not even ukuphikisa okumelana nje lezinto ezilokhulumende phakathi isikhathi esiningi umenge iqiniso. Siyezwa kuthiwa sudisaphile kawusabonakali kumbe subotshiwe okungaqedakaliyo ukuthi uyikubotshwa mhlobo bani okungala amapolisa phakathi okulabantu abangaziwayo uyevumbuluka susekhothi ungaqedakali ukuthi kwenzakalani. Into zangkhona noko azikho right. Akutshengisi ukuthi yilizwe eli-independent, ilizwe elikhululekileyo. Akubonisi ukuthi yilizwe lele-constitution esayihlalela phansi sayivumelana ukuzama ukulungisa izinto ezinjengaze nezi ezaziqhubeke from umbuso wabo Smith zingene kwi-independence sathi nge-constitution entsha asikliyeni into ezinjengalezi but kakubonakali ukuthi kule nto enjalo kule improvement entweni ezinjengaze nalezo.
Kuyini okungakusenzakala ukuthi babe befuna nje uyethwisela uZulu na kumbe balayo enye injongo esingayaziyo?
Liyabona sokusesabisa isikhathi esiningi abantu bathi kuzama ukwethwisela ikuzama ukuyathwisela but ungakukhangelisisa abaningi bangikhona bona laba bathathwa ngendlela efanana nalaleyo sebahamba bahamba zange ziphinde sibabone. So angeke sithi kufuna ukwethwisela bayiyazi into abayenzayo and bayenza beyijongile futhi be-serious ngayo. So layinalo udokotela asazi ukuthi kungaphetha ngani ngenhlanhla yakibo kumbe ngani singabuya simbone kodwa ngendlela laba abantu aba-operator ngayo isikhathi esiningi sesibabonile bethathwa kube kucini ukuthi sibazwe singaqala ukubabala kathesi lawo yazi i-list yangkhona inde kayipheli. So kukhanya sibili it's a serious issue.
I-blue roof yindlu yebandla yini? Alo-ke ngumnumzana Bekezela Madumafuzwayo olwela ilungelo likaZulu bekhuluma ecingweni eseGwanda.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku-13860 kilohertz.
Okwamanje sengidedela emuva ngelichiya ezandleni zika Mike Hobe.
Kudibana kuhlelo labasakhulayo, ngingu-Mike Hobe. Namhla kuhlelo sixoxa labatsha mayelana ngembali kawayengumongameli yena osanda ukushona umnumzana Robert Mugabe. Asizweni ukuthi abantu abasakhulayo bona bathini ngodabula khona egodweni.
Bakithi uMgabe ufile mina kakulanto enhle engayibonayo eyenziwa ngumgabe than ukulutha. Umgabe walutha bakithi walutha waqeda wathi du intsha kumanje igcwele emazweni. Vela kulanto enhle enjwa umgabe mina kimi.
Lawa ngamazwi kaCaroline Moyo. Siyabonga mamoyo. Asiqhubekele phambili ngodabula khona egodweni sixoxa lo mnumzana Ngqabutho Zaza.
Yebo, mthokazo omuhle, khulumayo uNgqabuthu. Hayi, mina since ngazalwa sengize ngingaka, angikaze ngiqashwe or ngisebenze ekhampanini yeZimbabwe since uMgabe wayelokhu ebusa. Sengize ngazoqala ukusebenza kwele South Africa. So vele uhulumende kaMgabe mina vele azangenzele lutho. Since sengingaka angikaze kumbe kuthiwa ngithwala isithubha sami ngithi ngiyaqashwa ekhampanini ngoba vele kungela lutho laphayana. Ngazama abo 2000 ukuyamaketha kwikhona kithi laphana indawo ye-forest, hhayi kwehlula. Since khona lapho ngavela ngayeka, So uhulumende kamgaba zangiyenzele lutho mina. Angimazi lokumazi ukuthi ngobani.
Lo ngumnumzana Ngqabutho Zaza, siyabonga Ngqabutho. Olandelayo nguzopheka. Asizweni ukuthi yena uthini ngembali ka owa ngumongameli umnumzana Robert Mgabe.
Hello Studio 7, lishona njani? Ya, nanti kukhona kwatolwa ngabatsha ngoba kulabanye phela abakwansi ukubenefita ku-presidential scholarship. So ke labo yiwo ababa lenhlahla labo, kodwa ke akusazange kube yibo bonke. Kanti ke njalo kukhona kwakuke kube lenhlelo zokuthiwa abatsha bayaphiwa amaloni. Kodwa ke la amaloni angikhona ayikhangela ukuthi vele wena usapota kangakanani ibandla elibusayo. So ke kukhona abakutholayo.
Hayi, siyabonga Zopheka. Zulukandaba, siyabonga ngemibono yenu. Abasanda ukungena kuhlelo, namhla sixoxa labatsha mayelana ngembali lenhlelo ezethulelwa uZulu nguhulumende kamnumzana Robert Mgabe, ikakhulukazi abatsha. Namhla kuhlelo besilo Caroline Moyo, uNgqabutho Zaza kanye loZopheka. Siyabonga ngemibono yenu. Mthwakazi omuhle, isikhathi du silugqiba lapho uhlelo lwabatsha. Abafisa ukuxoxa nami ngikhona kuTwitter njalo kuInstagram @BigMike3, yona username yami. Lingakhohlwi phela ukuthi sidibana njalo ngolwesibili kuhlelo The Connection, uhlelo lwethu labatsha, lapho siqhubekela phambili sixoxa ngendaba eziphathelane nabatsha elizweni. Uhlelo luqala ngo-8 PM bese lugqiba ngo-9 PM. Kwanelo kwanamhla olivalelisayo ngenjabulo, igama lami nguMike Hove. Mthwakazi omuhle, Zimbabwe omuhle. Bye-bye.
Siyabonga Mike kuhlelo lwezamasiko. Silodaba lokuvezwa kwenkosi yabelozwi umambo uMike Moyo emawabene ezansi emandebeleni emkhosini osandaqutshwa ongenwe zinduna zempumalanga ezifika amachumi ayisikhombisa. UAlbert Ncube usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseGwanda.
Awin bibawa
silale
mawin bibawa
silale mawin
wethe mntana nkosi wazulise kuzama mntana umazala vula umfaka mapho umnomozima ovulela amazephezulu ophuza izintelele ekatshiyako nina.
Umambo uMike Moyo uzelwe emawabeni ngomnyaka 1968 wafunda khona ngemva kokuba aphume kulele eSouth Africa lapho afike waqala inkampani yabonogada. Ekhuluma emkhothini osanda ukuqhutshwa, umnumzana Bekezela Bheki Mpinati wayesithunywa senkosi. Uthi akwafika untombazana oleminyaka elithumi lantathu kumambo Moyo ngomnyaka ka-2018 ezombikela ukuba ukhethwe ngabaphansi ukuba yinkosi yabelozwi.
Umayiki ubukhosi kumbukuba yinkosi ukuba ngumambo kazithethelanga ukhethiwe lidlozi lehlabathi. Long live mambo, long live!
Umnumzana Mike Moyo uthi lomkhosi bungokuthakazelela usuku lukamambo kwase ukuhlangana lokuthi avezwe emphakathini.
Ilanga likamambo kusuke kwenzeke ukuthi-ke ukuvezwe futhi inkosi ivezwele abantu. Mina-ke i-direct descendant of the last king, ngizelwe ngiyinkosi besingacobi, but inkosi ibikhona kodwa ifihliwe.
Kuphatheke induna eziningi ezempumalanga le nkabazwe kulomkhosi njalo nenkosi yamandebele obulelane okalobhe ngula layo odlule phosa ilihlo.
We are culturally in our nature and see cultural nje kumele sisupporte konke nje kucultural. So this was one of the events that we thought I made just so possible. Ebona sisizwe ukuthi we're not in a fight.
Umlobi ongwalo zembali umnumzana Bhathisa Nyathi layo bekhona kulomthano njalo uthi ukuvezwa kwenkosi yabelozi lokhu kuyajabulisa.
Kuyinto ke esiyiqabelayo, esiyibongelayo, esithemba ke ukuthi obekiwe ukuba ngumthunzi lamhla uzabahlonipha abantu abamhloniphileyo beze bevela indawo zonke zelizwe.
Umeli wedalela ePhalamende eMzingwane umnumzana Levi Mayihlome uthi ukuvezwa kwenkosi yabelozwi kuzaletha intuthuko esigabeni sakhe.
Siyahlonipha kakhulu ukuthi uMzingwane ophakanyisiwe usinika inkosi. MPO kare kuzigqaja ukuthi inkosi ezimbili sihlangene eZimbabwe namhlanje sikhuluma ngokwakha nokuthandana. Manje uthi sengikwazi sokulula ukuthi development izaba khona ngoba okubanjwe inkosi kuvele kuyahamba kuya phambili kuphela.
Umambo uthi uzalisa ukuthi isisekelo sombuso sinanzelele njalo sihloniphe kuba khona kwenkosi. UChangamira Dombo wasungula isigodlo seRose Estate ngemva kokuba sihlathelwe muzwa ngendaba lomzilikazi okwadalwa ukutshabalala kwaso. Amagaranga, amaVenda, abeSuthu, amaNambia kanye lamakhalanga weBotswana ngabantu abakade bekulomkhosi.
Omilidza Mambo tiva kubatalaunda kuBotswana banjinji tiligele kuBronaberg nakusinyawe kuBotswana itili bana bamambo batalaunda banjinji Botswana bakati talaunda kokaishiti tobuda pangomba yamambo inoidalaunda. Toti tokumilidza kuhegwedu tate mambo titinasi titose tohinga tose ndevana vose veZimbabwe tomugamuchira mubende meya akayenga malamose.
Ngimele mtsakazi kwestudio 7 ngisemawabeni ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Sekungena ke enkundleni uNtungameli Nkomo.
Yikudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya igama nguNtungameli Nkomo. Lamhlanje sihamba lomfundisi Thandeko Zintimkandla. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga emsakazi lababukeli labalaleli.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje ke sizabelane ngamazwi atholakala encwadini kaJobe isahluko sokuqala indima ngesithupha lesikhombisa kufundeka kanje. Kwathi ngelinye ilanga kwafika amadodana kaNkulunkulu emaphambi kaJehova, kwafika noSathane phakathi kwawo. UJehova wayesethi kuSathane, uvelaphi na? USathane wamphendula uJehova wathi, ekuzuleni emhlabeni nasekuhambahambeni kuwo. Zihlobo zenkosi ezithandekileyo, namhlanje sithanda ukuthi ke sikhangele ngempilo zethu esiziphilayo sisekhona lapha emhlabeni. Lapha esibale khona kuthiwa amadodana la madodakazi ngethemba lawo ayekhona bafika phambi kobuso bukaNkulunkulu, kathi phakathi kwabo kwase kufika loSathane. USathane uthe buza ukuthi Sathane uvelaphi, wathena hhayi ngivele ekuzuleni lekuhambahambeni phakathi komhlaba. Kukangaki zihlobo ezithandekayo lapho sibona abantu befuna ukulungisa ulutho oluzanceda impilo zabo nemiphefumulo yabo, kube sekusiba khona-ke omunye kumbe abanye abazamane baxhwathe nje bazenzele izinto ezizaphambanisa ingabe ngumhlangano beyinhlalakahle yabantu. Kuthiwa laba bantu babekhona phambi kobuso bukaNkulunkulu esingathi babehlose ukwenza into enhle eyinkonzo kuNkulunkulu, kada-ke bekhona khona abo kwafika uSathane. Yibo bona labo bantu abathi nxa kuhlelwa izinto ingabe yimihlangano yemindeni, ingabe yimihlangano yezombusazwe, ingabe yini, ingabe yilokotwa ama-burial society, ingabe kusemakhaya ikomiti yamadlelo kumbe esibholane, umuntu abongeuphahluka asuke nje aphambanise umhlangano olenjongo yokusiza imiphefumulo yabantu, aphothe nje avube izinto, aphambanise yonke into, angabi le ndaba, angabi le nhloni, angayangeli. Yibo labo abantu abantu besuka lapho sebenze khona lokhu badiliza, babulala, behlisa, bephula le moya abanye, uzwe nje umuntu ethi hhayi ngibatshelile. Ubatshele nasuwe okade ubatshela uSathane lo ofike phakathi kwakhwe evele ekuzulazuleni emhlabeni wasedobha wena, ngoba namhlawumbe ulula, mhlawumbe inhliziyo yakho ivele kayibumbekanga, inhliziyo yakho kayihlalanga phansi. Asifundeni ukuthi nxa kusenziwa izinto ezinhle sibe moya munye, sibe nhliziyo nye, sibe solinye, siyekele ukuphambanisa izinto ezinhle ezisiza emphefumulo yabantu. Satane uyazulazula akunyenyezele ngelizwi elizwiwa nguwe wedwa abanye bangalizwi. Uthi usuzwileke usuvumelane laye usukhupha lokho ukhuphayo ngomlomo wakho mhlawumbe ngezenzo zakho kubonakala ukuthi ube yisithunjwa sikasathane. USathane makangatholi indawo ebantwini bakankulunkulu bezenzela izinto zokusiza imiphefumulele inyama zabo. Asazeni sifundeni usizibuthe sihloniphe phambi kobuso bukankulunkulu. Imindeni yethu yakuba ngcono, lelizwe lezigaba lapho esihlala khona zonke izinto ziyakuba ngcono. USathane ahlale ekhoneni lakhe yedwa, abubule yedwa, singavumi ukuthi asisebenzise.
Akuyiphethe mfundisi.
Nkulunkulu olungileyo, Nkulunkulu ongehlukwa lutho. Sathane uyabhoda, udinga abalenhliziyo ezilula. Babe sesiba labo bantu baphendule babe izithunywa yingilosi zakhe, baphambanise inhlalakahle zabanye abantu. Makube kude kulola lolayo ngalesikhathi ukuthi uSathane amsebenzise amenze udlawu lwakhe. Usisa abantu bakho, ingabe ngubani lo zama kwenza okuhle kuba nabantu bakho baphile ngcono lapha emhlabeni. Sibuse sonke sivela manje uzibona phakade. Amen.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla olivalelisayo ngontungamile inkomo.
Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Ngoma kamehlo kaZulu isidubela uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Isidumbu sowaye ngumongameli welizwe umnumzana Robert Mugabe ebesimele sisiwe kwaZwimba lapho adabuka khona lamhlanje kasisahambanga ngoba unkosikazi wakhe uGrace engezwa kuhle. Osaphethe isikhundla somkhokheli wenhlanganiso yabodokotela umnumzana Peter Magombey lokhu engaziwa ukuthi ungaphi ngemva kokuthunjwa izolo. Silugqiba ke lapha uhlelo igama nguChris Gande. Asidibaneni njalo kusasa, lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.